asisoze sinintise okokuqala anti liyakwazi ukuthi ibandla esilikhokhelayo yi-MDCT savumelana ukuthi si-MDCT asisoze siyekhetheni ama-reforms aze alungiswe kuhle kuningi okufanele kulungiswe singakayi ekhethweni yikho-ke sibhizi simaphasaphasa silungisa indlela yokuya okhethweni oluqondileyo okungalapho okuzaba lomunye odingqeliwe kumbe uhalalo amazwe wonke akuhloniphe uthole uncedo uthole ubudlelwane hathi ukhetho lolu esibe lalo ukuthi yebo ye upresident umgabe uwinile kodwa hhayi umangoyo ulale ziko kanye lakomgabe kanye langakithi kanye izimbabwe yonke abantu bagcwele ubuyanga banuka ubuyanga yikho kukhetho olunjalo thina kalusincedi ngalutho.
Abanye bathi baba Mhlanga Nqali sithi yini elilo sekelo lesabani ukungena kulolu khetho?
Kasiyesabi ukuthi kumbe sizadliwa ngoba vele silosekelo olukhulu okodwa esikwesabayo yikuya ekhethweni olulohlazo njengoba ngisithi ukuthi ukhetho olungahlonitshwa ngomhlaba ukhetho olungadonitshwa ngitho la ebunyonyo okuhlonitshwa yibona labo babewinile bebodwa kodwa kuphinde sokusenzakala ukuthi lanxa sithe sawina kuyafanana akulancedi njengoba ukwazi ukuthi ama-sanctions akhitshwe eZimbabwe kutho ukuthi kusobala sibili ukuthi abantu lonyaka abasoze beholiswe umumbu bengaholiswa umumbu abantu bazabulawa yindlala njengoba sithi ukuthi ilizwe seliphakathi kobuyanga njalo lokuswelekayo yonke into ikakhulu imali yikho kulolu khetho alusoze lulethe lutho lokhu engikhala ngakho ukuwina sibili hhayi izano thina lapha kobulawa vele kasiyazi kodwa into esimangalisayo ukuthi uba uTsvangirai ubebadoneteli ukufisa sibili kuyisifiso sikaTsvangirai ukuthi awinise izano PF engazaki wine lokhu engisathotshilwa yingwe lapha khona kobulawayo kayizaki wine kodwa uba uTsvangirai naye umama umakhuphe bancediseni ukuthi izano ibe lamasithi lapha kobulawayo.